yikho sibili bakhona sibili konapha eHarare sokwezakala ekhambo zuma kathathu elokhu ndiva lapha kwayezakala kanye kulo muntu odisa igasi lapha ekhambo zuma lapha abahambe endlini bayogqekeza endlini yakhe bashiya emtshayile bathatha ithi about 3,000 sokakuthi omunye lwayo othe olamaroli ooparete esekhambo zuma kungale kodwa sihlale selokhu ndiva kukhotshesi yami bathetha imali laye bamngelela elokhu ndiva bamtshaya bayabanjwa abantu laba amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayahamba sibili kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela but baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi ngobani ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala ekhambo zuma lokhindiva ehighfield lapha eduzane ukuthi khona bangazi umuntu echaya imikhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela mahlayana?
Uyabona into eyenzakalayo ukuthi laba abantu kumanasimele kuma-mines lapha sebebanjwa so abantu laba kade sebejayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali kodwa asozenyala ukuthi khona lezigange ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibani ohamba nemali unebhizinisi endaweni yenje kanyala ukuthi kungayenzakala kodwa abantu laba nje kuma-mine lapha akusangeneyo so kunzima bayabanjwa one-daily basis so yikho sebebuya lapha emathawni.
Manje lo owagqekezwayo kweyakho i-constituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokhu lakuthathelwayo wakuthola njalo?
Okwakhathesi abakabanjwa laba bantu but satshela amapolisa ukuthi khona yikho osokwenzakele la so siyazama sibili ukuthi khona sibone ukuthi khona abantu bancedisane omakhelwane lapha bangeza umuntu ehlaba umkhosi kakwedzaneni singabamba umuntu siyomtshiya emapoliseni singayekeli umuntu lo esiyenza lokhu akwenzayo ngoba impilo yethu iyayiyi-right kakhulu yinto ofuze siyigcine jealousy kunabantwana abalalezindlini so kufuze sibone ukuthi khona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba abantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba abantu babe ne-information ekwanileyo ngoba lapho abatshaya khona baphuma enemali okutsho ukuthi khona izisebenzi ezamakampani wona lawo ngokungaholi kuhle abakwenza okuthi khona bona bayathatha bayatshona bebambe i-US dollar inyanga iphela sebephiwe ibhondi bagcina sebengabantu abafrustrated babe sebetipa amasela lawo ukuthi hambani niyothatha imali bathatha bayabemupha lapo yikho engikubonayo mina ukuthi khona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana abantu abasoze bakuyenze khonokho but abantu bangayekelelana ukuthi khona namhla kukozibani kasithuleni kuyayaba lokho kusenzakala lawe oyabe uthuli kuza kubamba so into ekhona yokuthi sihlezi bayethengisa ukuthi khona bapha kuyenzwa into leyo ama-conscience la esiwakhokhelayo lama-meeting ezizawayenza sabe sitshela abantu sibili ukuthi vele lingayekeli isela kumbe lisela lokubamba inkukhu kumbe lisela lokuthatha amafoni jayani sibili liyotshiya emapoliseni phela afuni lokuthi umuntu ajayele into yena leyo kabahambe khona ngane abatrenelwa khona khona abashababi kwangane abatrenelwa khona ekhwekhwe bayeza khonokho abakuyenza bekhona ngane ngapha asibafuni.